Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Wethu olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngolwesihlanu mhlaka 17 ngolwezi 2017 ngoPresident Cyril Maya. Endaweni zethu lamhlanje umongameli Robert Mugabe uvela emphakathini okwakuqala ngemva kokuba ibutho lithethe intambo zokuqondisa okwenzakalayo elizweni.
Mr. Robert Mugabe must resign, step down immediately in line with the national sentiment and expectation, taking full regard of his legacy and a contribution to Zimbabwe, pre and post Zimbabwe.
Abantu abaningi bathi sokuthatha isikhathi eside ukuba kukhanya ukuthi kwenzakalani elizweni, kusathathelweni na intambo zombuso lobahatshi umongameli Robert Mugabe ukugcizelelwe umkhokheli we-MTCT Mnumzana Morgan Tsvangirai. Abalwa impi yenkululeko abakwinhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association baqoqa ukuba lomhlangano omkhulu lapho abanxusa khona uZulu wonke elizweni kusasa eHarare. Lokhu ke kuphume emhlanganweni omkhulu lentathelo izindaba ngesimo esiselizweni oqondiswa umnumzana Chris Mutshangwa khona manje sikhuluma. Sithi ke phakathi kwenkemenkeme eyenzakala eZimbabwe, ibutho libikwa lise lithethe intambo zombuso, omunye wemibuzo olabane ngokuthi kanti ungaphi umkamongameli welizwe unkosikazi Grace Mugabe, yena obonwa ngabaningi kunguye obangele ukuthi ilibutho lithathe inyathelo elilithetheyo. Umongameli Robert Mugabe uvele emphakathini okwakuqala ngemva kokuba ibutho lithethe intambo zokuqondisa okwenzakala elizweni ngolwesithathu. Umgabe ubonakale esemkhosini wokugqiba izifundo ekolejini leZimbabwe Open University enikeza incwadi zokugqiba izifundo. Umgabe oze ekhatshwe ngabakubutho ngaphambilini kokupha izifundi ingwalo zokugqiba izifundi. Izifundo ubonakale ehlezi esitulweni saphezulu kusakhuluma ezinye izikhulumi ekhanya ukubana ukhathele njalo obewozila. Imifanekiso ephume izolo ngemva kwenkulumo phakathi kwabakubutho lomongameli Mugabe ebezilanyulwa izithunywa zikamongameli Jacob Zuma kwele-South Africa bekukhanya ngempela ukubana kakula kufuthelana phakathi kwamacelo omabili behlekelelana uphakathi kukaMugabe labebutho. Bekujabulelana okwamagama osokusenza abantu badideke ingqondo bezibuza ukuthi kambe abebutho bathethe na intambo zombuso, kabasoze bambisele esikhundleni na ngoba besithi kabaqophanga yena kodwa baqophe abantu abamgombolezileyo. Abanye abakade sebethabe bemanzi te ukuthi uMugabe usehamba sebesithi bazoyicela isivuthiwe. Nanku phela so akusakhanyi ukuthi usufika ngempela na komlindi uyagcina umbuso wakhe. Iningi labantu ebeselithabe ukuthi usehamba selingani lilokudana okuthile ngoba sokungasakhanya ukuthi ngempela usesuka embusweni. Kodwa ke inhlanganiso ezizimeleyo uZulu kanye labakwamanye amazwe bathi kumele ahambe uMugabe. Lokhu ke kugcizelelwe la ngumkhokheli webandla eliphikisayo LMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai.
Mr. Robert Mugabe must resign, step down immediately in line with the national sentiment and expectation, taking full regard of his legacy and a contribution to Zimbabwe, pre and post Zimbabwe. That there be a negotiated, all-inclusive transitional mechanism. I'm emphasizing transitional mechanism. And that the purpose and essence and nature and character of that mechanism be agreed upon by all national stakeholders. We are also aware of the concerns of the international community, SADC, the AU, UN, and EU regarding deteriorating situation in Zimbabwe. We have therefore resolved and agreed on an urgent need for a roadmap to return the legitimacy.
Loge bekungumkhokheli webandla leMDC team uNomzana Mogeni Tshangirai esipha imbono yakhe ngokwenzakala eZimbabwe. Phakathi kwenkemenkebe eyenzakala eZimbabwe, ibutho libikwa selithethe intambo zombuso. Omunye wemimuzo olabaningi khathesi ngothi kanti ungaphi umkamongameli welizwe unkosikazi Grace Mugabe. Yena obonwa ngabaningi kunguye obangele ukubana ibutho lithathe inyathelo elilithetheyo ngolwesithathu. Kuke kwaba le mibiko ethi umkamongameli usebalekele edolobheni leVindok. Isikolo seleNamibia kodwa iziphathamandla zalelo lizwe zikulandule lokhu. Intatheli zindaba emhlabeni jikelele sezizame ukudingisisa ukuthi ngabe eselizweni na kumbe useye kwele Dubai loba eMalaysia lapho ilimuli eyaziwa kubana yathenga izindlu khona ngale kodwa konke kakuzange kuphumise lutho. Abantu abaningi bathi bona kababoni unkosikazi Mugabe ojwayele impilo yokutshona ethenga impahla edulayo oseze ibizwa ngegama lokuthi nguGucci Grace. Angaba yelokhu ecatshe kunkalakatha yomuzi wakhe azakhela wona olophahla olombala oliyiblue osubizwa ngokuthi yiblue house eseBorodale eHarare. Lapho ke asehlala khona lo mkakhe lemuli yakhe sebaphuma esikolweni eseState House. Isikhangele esezilandelayo indaba ze-Studio 7 lamhlanje kuhlelo lwethu lwantambama ngo-half past 7 lapho esilinika khona uhlelo lwethu olwemizuzu engamashumi amathathu. Kodwa-ke ezizaphuma lapho ngezihlonganisela lezi. Umhlangano kamgcini sihlalo wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko yeZimbabwe War Veterans Association umnumzana Chris Mtshangwa lentatheli izindaba eRainbow Towers esikhona okwamanje isaqhubeka lowo mhlangano lentatheli izindaba eRainbow Towers. Kuzoba lo mkhokheli webandla leZaphu umnumzana Dumiso Dabengwa laye ulomhlangano lentatheli izindaba edolobheni leJohannesburg kwele South Africa esipha imbono yakhe ngokwenzakala eZimbabwe lenyathelo elithathelwe umongameli Robert Mugabe ngabebutho. Sizobona njalo okwehlele izakhamuzi zemzini weMthunzini ezidilizelwe izindlu lizulu elilolaka elichaye kobulawayo ngolwesithathu ntambama. Kobulawayo khona iroadblock evame ukuba khona yamapholisa endaweni ye-5 Street ibikwa ingasekho njalo ona amapholisa abikwa engasemaningi kuleli dolobho. Abantu lokhe bethithibele ukuthi ngosokusenzakala phakathi kwabebutho lomongameli Mugabe uthi ukuthi engabe ehamba na kumbe bangagcina bembisela abakubutho. Nanku lokhe beyengatsho ukuthi bamhluthufele intambo zombuso bekhanya lokhe bemhlonipha. Baze bamkhaba nje, bamkhapha ukuthi ahambe e-University yeZimbabwe Open University ezo. Abanye njalo ngababuza ukuthi ukuphi umkakhe uDr. Amai Zodwa Grace Mugabe onguye obangele ukuthi abebutho bathathe inyathelo abalithetheyo nanku phela lokhe engakabonakali emphakathini ekhaphe umkakhe. Kuthi ke icele lebandla lezano PF elifuna umnumzana Mogeni umnumzana Emerson Mnangagwa obe ngumongameli uthi abe ngumongameli welizwe seliqale uhlelo lokukhuthaza abasekele ibaleli bandla kuzo zonke izabelo zelizwe ukubana baphume lezinumo zokuxotsha umongameli Mugabe okuza kwenza kube lula ukuthi akhitshwe esihlalweni ngendlela esemthethweni. Umgabe na ovalelwe endlini yakhe libutho ngemva kokumthathela intambo zombuso ubikwa esala ukusuka esihlalweni. Inhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZimbabwe National Liberation War Veterans Association yiyo ebikwa ikhokhela umkhankaso wokuxotsha uMongameli Mugabe kuZANU PF. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi bazaphumelela emxotsheni na akulula kutsho isizalwane seZimbabwe esisemeleka uMnumzana Tifa Dube.
Okwakhathesi Baba Nkomo, ngibone ngathi into yakhona eyenzakalayo izima kancane, ayisiyo nto elula kakhulu ngoba laphana umxotshwa kukamongameli kubuya lama consequences. So nxa kusiza lama consequences laphana ngendlela abafuna ukuthi bakwenze ngakhona ukuthi bamsuse esikhundleni, bazama ukuthi bamsuse esikhundleni ngendlela esemthethweni. Ngoba lapha kulezinto ezimbili ezehlukeneyo, kulomthetho owiyo ofanele ukuthi ulandelwe ovunyelwa yi-SADC. So umthetho lona ovunyelwa yi-SADC yiwo abazama ukuthi njengokuthi ukuthi bathinta umbuso, kodwa bethinta umbuso njalo belandela isisekelo esiyise sasekwa yi-SADC le-AU.
Alubana amalunga eZANU PF ethe aphuma lesinqumo sokuxotsha uMugabe, ubona esamukela yini?
Akusoze kube lula Baba Nkomo ukuthi umdala lona avume, kungenxa yokuthi kuningi asakukhangelele ukuthi yena ngabe kuyenzakala. Njengalokho besikubona ukuthi kathese ubesexotshe umnankagwayefu na unkosikazi wakho uGrace ukuthi angene, kodwa ke kwabe luhlupho ukuthi into yakhona isebenze ngendlela yena kade ifisa ngayo. Kodwa mina engingakutsho ukuthi kathesi into esenzakala umdala, into esingenzakala laphana ukuthi kube nendlela thize elokukhalipha even lawa abasesosiyeni abazama ukuthi bamkhiphe embusweni, bayenelise ukuthi baconsult njalo bebe lama-lawyers ayazi umthetho kakhulu ngokugcwelileyo. Ngoba lento leyo ayilulanga njengendlela abantu esibona ngakhona ngamehlo, kodwa ilempande ezihlala ziyaphansi. UMugabe ngendlela ebehleli ngayo esitulweni njalo ezinzile njalo eselelise ukukhontrola zonke izinto, akusoze kube lula ukuthi nxa ecabanga ukuthi nxa engaselakho konke konkwalo ukuthi angavuma nje ukuthi angakwenza kube lula kanjalo. Ngizaphumzekeliso ukuthi kusafana lokuthi abantu asebehlale ekuhlalweni okwesikhathi eside, ngizaphumzekeliso ngoGaddafi. UGaddafi akazange akuvume lokuyana okwagcina kusiza ukuthi uGaddafi egcine ebulawa, kodwa uMugabe ngeke beze bembulale. Kuzabe lobunzima obukhulu kakhulu afana ukuthi azasayine, kodwa ngendlela abakwenze ngakhona ukuthi basuse nje labo bafana labo kaSukwere, basuse labo João bonke labo Jonathan Moyo, sekuza kwenza ukuthi umdala asala esemenda wonye.
UMnumzana Tifa Dube, isizalwane seZimbabwe esesihlala kweleBhilitane.
Umsakazo we-VOA Studio 7 ulethulela izindaba ezijisayo ngokwenzakala eZimbabwe kulandela ukuhluthuna intambo zombuso lebutho. Lalela izindaba kusukela ngo-6 a.m. kusiya ngo-9 a.m. nsuku zonke, njalo ngo-1 p.m., 3 p.m. lango-5 p.m. eZimbabwe. Lingasixhuma kumagagasi athi 909 meter wave, 4930, 15580 laku-6080 shortwave frequencies. Silethulela indaba lezi lemakhasini okuzilibazisa awe-Facebook athi VOA Ndebele le-VOA Shona. Lisithumezele elikubona kumakhelwane kumbe lapho elikhona.
Sikhathi sethu kasisavuma ukubana siqhubekele phambili silokhe silethulela izindaba ezehlukeneyo ngokwenzakala eZimbabwe. Lapho ke esilethulela uhlelo oluqakathekileyo esiluthi phela i-special edition, isikhangele ukubana abebutho yibo asebethethe intambo zokuqondisa okwenzakala eZimbabwe. Ngizathanda ukuthatha leli thuba lokuthi ngibonge labo abasilandelayo enkundleni yokuzilibazisa yokukhulumisana e-Facebook, kulodumisane Bongani Mankunzini, Mahluli Sibangane, Robert Mdenda, labanye abaninginingi. Siyalibonga ngokusilandela kuFacebook njalo lisisekela, liqhubeke phambili lokhe lilalele ngoba lilokhe njalo libukele. Kuningi esizoliphathela lakho kusukwana ezilandelayo. Ngothi ngigqibeke ngokukhangela ukuthi endabeni zethu kade kulani, uMongameli Robert Mugabe uvela emphakathini okwakuqala ngemva kokuba ibutho lithethe intambo zokuqondisa okwenzakala elizweni. Abantu abaningi bathi sokuthatha isikhathi eside kuba kukhanya ukuthi kwenzakalani elizweni. Usathathelwe na intambo zombuso lowahatshi uMongameli Robert Mugabe? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoProphet Jeremiah. Ngisithi asidibaneni ngamahola alandelayo.